Umuntu ongaqothelwanga ukuhlambalaza abesimame abesifazane abe-MDC kaqothelwanga ukuthukana lo Monica Mtsangwa kumbe uChris Mtsangwa uqothelwe uxabana lo Sibusiso Moyo. Yiwo umbuso loyana, yiwo umbuso weZimbabwe. Nxa esethintela phana sethintela lapho kungathintwa khona. Ngoba kungasisibusiso moyo labanye asebenza labo. Ngabe iD mhlambe lokhe esegangeni khona lapho esingazikhona. Mhlambe ungabe siwafela khona legangeni. Kanti ke yena ke yena mthodi lo ngabe kakho esihlalweni namhlanje. Ube ngene waba nguminisa ngenxa kaSibusiso Moyo. UED waba sesihlalweni ngenxa kaSibusiso Moyo. Ngakho ke yumbuso loyana. Yiba abasusa umgabe, yiba abafaka uED. Nxa ngabe esehlambalaza bona sesilwa lombuso yikho ekhitshiwe. Kakhitshelwanga konke lokho kunye, ukhitshelwe ukuhlambalaza uSibusiso Moyo.
Umongameli Mnangagwa singathi uxotshe uMtodi ngokuthanda yini njengoba abanye bebesithi bayazwanana ngabangane kumbe ufuqwe ngoSibusiso Moyo labanye.
Siyakwazi sonke ukuthi uMtodi ube ngumfana kaMnangagwa kusuka mhlambe engu-Minister of Defense, engu-Minister of Justice waze waba ngu-Vice President. Ngakho ke kamkhiphanga ngokuthanda umkhiphe ngoba senyathele lapho kunganyathelwa khona njengoba ngike ngasho uSibusiso Moyo uGeneral uSibusiso Moyo yiwumbuso weZimbabwe. Nxa senyathele laphana sekufanele uED akhethe phakathi kombuso lokuthi ahambe labangani bakhe bona uMtodi. Ngakho ke akazikhethelanga kube yikuthi under pressure ukuthi akhethe phakathi kombuso kumbe ahambe lalo ujaha. Kuyacaca ke ukuthi uyakwazi ukuthi umbuso ungaphi, intambo zombuso zingaphi, yingakho ekhethe ukuthi ahlukane laye asale embusweni la laba abayibo abalamandla.
Khona ukulwisana kunkokheli yeZANU-PF okukhulunywayo, wena uyakubona yini?
Akuzwanwa kuZANU-PF kulezi phithiphithi zamaqembu esingathi ngama-faction okudalwa yikufuna isihlalo. Wonke umuntu olaphana ufuna isihlalo ngokuba ukuba sesihlalweni kwenza ukuthi kube lula ukuthi webe ungazi wabotshwa uqhubeke utshontshe ungabotshwanga. Okwesibili, kubangwa ilizwe ukuthi kambe lingabe liya endaweni eqondileyo yini ngokuba umnotho siwadilika ngendlela enkulu kakhulu lokhe kwangena nalo uhulumende. Ngakho abanye bayesaba ukuthi ngo-2023 ZANU-PF izaluza ukhetho nxa ezomnotho zinje. Babanga zonke izinto, babanga corruption ephakathi kwesizwe, babanga isitya ukudla ukuthi yimi esemfanele ngidle kathesi, babanga ukuthi bangaluza ama-election, babanga izihlalo, bayalwa nje kuyaphithizela phakathi kwezanu PF. Akula kuzwana.